ayisikho wonke esingakwenza okwama campaign awareness okungaqeda ama drugs. Okuqakathekileyo ngaqeda ama drugs eZimbabwe yikuthi ama youth ebesemsebenzini, yikuthi ama youth eqalise ama business, yikuthi ama youth ebe lento zokwenza. As long as bengelanto zokwenza behlala besezindlini, they will be forced to do something just to entertain themselves, besenza izinto zo at the end of the day kubulala ifuture yethu njengabontanga. Engingakutsho yikuthi uhlelo lwe drug awareness campaign siyaluyamukela kakhulu. Sibona even sinanzelela even amapolisa, they have done very well, bayenze kuhle sibili and ngendlela abasebenza ngayo ukubamba laba abathengisa ama drugs, lama radio stations, la ku social media. That also as leaders and it's our responsibility ukuthi sibe sikhankasa nxa sihamba sibancedisa ama youth, ngoba abanye bakuma situations abangasakwanisi ukuthi bephumekiwe. So siyakubonga lokhu. Kodwa uhulumende okuqakathekileyo ukuthi ama youth athole imisebenzi, ama youth akube le transparency in ama programs, even ama youth, even youth funding nje ungazothwa kulama loan ama youth atholakala ngabanye abantu nje abangathi balama connection abalabantu abaziyo babaziyo phezulu. So konke khona kuyana kuya affect, akube le system e right ezathi ama youth kube le ndlela zokuthi they can be absorbed from school nxa besuka esikole bengabi lesikhathi sokungabi lento zokwenza. Yikho kusuka kunjani kubayenze ukuthi bengene kuma drugs lamanye ama substance abuse, kugcine kusiba lama problems elizweni njengakathesi.
Ungasipha umbono wakho ngomhlangano uhulumende athi uzawuqhuba eLupane, lapho abatsha abazahlangana lomongameli Mnangagwa bekhuthazwa ukuthi bengasebenzisi izidakamizwa. Ubone ngani kuzaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho sikhangela le mizamo eyenziwa ngamapholisi?
Njengebandla le-TCCC asikuboni ukuthuthukiswa kwezomnotho le-participation yama-youth kakhulu, ngoba ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abangela msebenzi, ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abadubeka kakhulu, ama-youth liyananzelela ukuthi even kwezomabhizimisi kuba nzima ukuthi umyouth waseZimbabwe ebe le-access yokuyathola even nje even amaloni nxa engaba efuna ukwenza i-business. So angikuzwisisi kakhulu nxa sesithi kuyajabulelwa ukuthi abontanga bayaparticipate kakhulu kwezomnotho, ngoba yibo abatshona behlezi babukele, yibo abasetshenziswayo futhi kwezepolitics nxa izinto zizonakala, yibo abatshaya abantu kodwa abalamsebenzi, abalampilo. Iningi labo amboni ukuthi basazozithola even lezindlu zokuhlala njengama-youth. So angazi ukuthi kuyabe kujabulelwane nxa sithi bayajabula ukuthi i-participation yama-youth. Mina ngikhangela i-majority yama-youth maybe 80-90% abalamsebenzi, even labahambayo ezikolo balama-certificate bahlezi ezindlini. Yikho libona nje silama-youth amaningi khathesi even afundayo lama-degree sebesenza i-nurse aid. Ungakhangela even inumber eyama-youth ahambe kubo UK last year lakathesi abayenza i-nurse aid, iyakutshengisa ukuthi ama-youth ayadubeka. Thina njengebandla le-TCCC siyabe sikhangelela ukuthi ama-youth asezikolo kubo-NUST kubo-Poly lama-universities kubo-UZ nxa besuka ezikolo kube le-system eza-absorba ama-youth, whether bazangena kumabhizinisi besiya kuma-training, abanye besiya specialize kwamanye ama-areas of industry. Lokho yikho okwakumele sithi singakujabulela. Kodwa-ke manje nxa sikhangele kathesi ama-youth akulanto abayenzayo.